kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande uxolo ngumhla ka 8 Nhlangula 2017 igama ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Selusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo ikakhulu emulini zalabo mazimbabwena alahlekelwe yimpilo yawo kuleyo ngozi. Selusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela.
Kufe abantu abedlula amachumi amane lantathu engozini yebhasi ebisuka eHarare isiya kwele Zambia izolo ebusuku.
Injongo lapha ukuthi iParliament yeZimbabwe ibonakale iParliament yabantu uzulu wonke jikelele. Yikho besithe sinquse uzulu abuye azozibonela ukuthi iParliament yindlubani.
Umlawuli wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda lamhla uphawule kusemthethweni umkhosi wokubonisa indlela idale elisebenza ngayo.
Oxotshwe esikhundleni sokuba ngumqondisi ogatsha lwe-FBI eMelika, umnumzana James Comey uphe ubufakazi edale lePhalamende leMelika eleCongress namuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abedlula amachumi amane lantathu 43 engozini yomgwaqo enzakale izolo ebusuku ngemva kokuba ibhasi ekade behamba ngayo iphume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni. Ibhasi le ngenkampani yeKing Lion njalo ibisuka eHarare isiya kwele Zambia. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele iStudio 7 ukuthi ingozi le ibangelwe ukuthi umtshayeli ubegijima kakhulu njalo le bhasi ibithwele abantu okwedlulise amalawulo. UCharamba wengeze wathi inani labafileyo lilakho ukuqansa ngoba abanye belimele kakhulu. Ingozi zomgwaqo zivamile kakhulu eZimbabwe ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha enziwa ngabatshayeli. Sixhume umeli wePinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda yena othi ulusizi kakhulu ngengozi yayizolo le.
Silusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo. Ikakhulu emulini zalabo mazimbabwena alahlekelwe yimpilo yawo kuleyo ngozi. Silusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela. Sibafisela ukuthi ngabe bangaphangisa ukusila ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili ngempilo zabo. Kodwa nje okubuhlungu ukuthi noma singakabi kwazi ukuthi kambe imbangela yalingozi kuyini, kuyacatshangelwa ukuthi kungabe kube liphutha lomtshayeli obegijima kakhulu wehluleka ukuthi enegoshete ikhona. Okubuhlungu ukuthi ngamaZimbabweans lawa akade ezama ukuya ezama lawo ukuthi edingele imuli zabo okokuthi nawo bethole ukuphila. NgamaZimbabweans akade siye eZambia siyazama ukuthi nawo bethole abangakuletha kuleli lizwe njengoba kungena namsebenzi ukuthi nawo bethole ukuziphilisa.
Ukhona ukuhamba ebusuku ungathi kusuke kube lamathuba engozi amaningi yini ukwedlula nxa umuntu etshayela emini?
Lelo liqiniso nkomo. Uyabona ebusuku into eyenzakalayo ukuthi okwakuqala ukubona kwethu siyabe singasaboni kuhle. Isayithi yabe singani inlutshwana ukwedlula lo obona ohamba emini. Ikakhulu lezi izimota zona ezithwala abantu abaningi siyakwazi ukuthi nxa behamba baye bejonge ukuthi laba bantu ababathweleyo befika ngale ekuseni beyenzeke lokho abafuna ukukwenza bese bephindela njalo ukuthi bengena ebhasini bephenduka ngapha kuyizindlela zokuthi beseve izimali ezilithwana zona lezo ababelayo. Kodwa angikwazi ukuthi kungenziwa mzamo bani ukuthi mhlawumbe kulokuthi laba bantu bebehamba ebusuku bezama ukuthi behambe kukhanya.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumeli wePinga North etale lePhalamende sixoxela eseGweru.
Umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda lamuhla uphawule okusemthethweni umkhosi wokubonisa indlela idale elisebenza ngayo lapho agcizelele khona ukuqhakatheka kokusebenza abantu bebambene. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda uthi lanxa amalunga edale lePhalamende evela kumabandla ehlukeneyo ezombusazwe ayamanyana lapho eqhuba imisebenzi yawo kumakomidi ehlukeneyo. Umkhosi walamhla umdenda uthe ubuqondane lokuguqula ubudlelwano phakathi kwedale lePhalamende loZulu kanye lokuba uZulu azwisise ukuthi idale lisebenza njani.
Injongo lapha ukuthi iParliament yeZimbabwe ibonakale iParliament yabantu uZulu wonke jikelele. Yikho besithethe sinxuse uZulu abuya zozibonela ukuthi iParliament yindlubani njalo kwenzakalani eParliament ukuze uZulu asifikiseke ukuthi nxa bekhethe abameli mabo babuya enkundleni enjani njalo bafika benzeni.
USenator Sithembile Mlotshwa weMathebeleland South ngumgcini sihlalo wekomiti ekhokhele ukuqoqwa komkhosi walamhla.
Ikho ke senginikwe lawo mandla sase sihlala ke njengekomiti asengipropose ukuthi na sifuna ukuthi iParliament iyazakale ebantwini and abantu bakwazi imbali. Sikhuluma ngembali yeParliament kwakusenzakalani kusukusela ngo-1980 kuze kufike namhlanje.
Uveza ukuba kungani luqakathekile kuye njengelunga ledale kanye loZulu wonke jikelele lolu suku.
Ngikhangela ukuthi nxa sikhangela imbali zama ukukhangela imbali asithi ke sikhangela imbali maybe yamaNdebele omama babengavunyelwa ukuthi bahlale bakhulume izinto ezilengqondo njengalezo. So ngiyakubona ukuthi imbali yesizwe imbali yabomama isithuthukile ngoba mama sefanisa ukuthi bakhuluma ulutho lozakazi.
Ummeli weWange West edale lePhalamende umnumzana Themba Mpofu yena ubekhalangela ukuthi iningi labantu elizweni alanelisanga ukuza kulo mkhosi ngoba kukhatshana.
Lapho ngivela khona kakhulu ekhaya iproblem ngamanzi. Amanzi asihlupha ngalo indawo asilimi kakhulu ngalo indawo yethu ngeyinkomo lezinyamazana. Ekulimeni lapha ukulima kulesinga yibhizinisi. Ukuthi uhulumende isincedise kwi-irrigation isincedise lakumadamu.
Abaphathintambo bengatsha zikahulumende ngamalunga edale lePhalamende kodwa bebengekho kulo mkhosi okudanise abaningi abekade belemibuzo ehlukeneyo kibo. Kusenjalo amalunga eMbare Chimurenga Choir aze kulo mkhosi kuzalibazisa uZulu egqoka impahla yebandla leZANU PF axotshiwe ngemva kokhonona kwabebandla eliphikisayo ele-MDCT. USenator Ethel Mabhungu wakogudu ethi edaniswe ikwenza kwabeMbare Chimurenga ukuza begqoke izembatho zebandla khona kulusuku lukaZulu hatshi olwezamabandla ezombusazwe.
Israeli galia leyi vele isiphake kakhulu ngoba sibonile abantu begqoke irigalia sokukhanya ukuthi ngokanye phathi.
Abedale lePhalamende babonisa uZulu imisebenzi yabo ukuchasisela uZulu okuphathelene lemisebenzi yalo kanye lokuba abameli bezigaba bahlangane loZulu. Abenhlanganiso ezisebenzisana labedale lePhalamende ezivalisa ele Southern African Parliamentary Support Trust, World Bank, UNDP lezinye bazile ukuzabukisa imisebenzi yabo kulo mkhosi ophela ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abesifazana bakobulawayo abalima izivande ngokuthelezela phansi kohlelo lweZimbabwe Development Democracy Trust lophathiswa ngemali inhlanganiso yeGlobal Development Group leSally Foundation bathi impilo zabo sezithuthukile njalo sebesenelisa ukuphilisa imuli zabo ngemva kokuthengisa izilimo zabo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ukulima uthengisa edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili ngendlela ebukekayo. Abesifazana sebethola ukufunda inhlelo zokulima, ukupheka ijamu, ukufuya inkukhu lokunye osokulethela inzuzo imuli eziswelayo kunye labafelokazi. Unkosikazi Gladys Mpofu olima esizinda Gardens kuWard 21 uthe impilo yakhe isikhuphukile ngenxa yokulima ethelezela ngamanzi adonswa ngempompi ezisebenzisa amandla elanga.
Inkinga esibe lazo ngezwa amanzi, lonyaka sibe lamanzi amaningi awezulu, kwashiwa kwatota emasimini ethu kwaba manzi sibili. So hayi, kasikhona siqalise nje kathesi ukulima.
Esivandeni sesizinda, ixuku labesifazana lifuya inkukhu ngemva kokuhlanganisa imali yenzuzo abayithole ekuthengiseni izilimo. Omunye wabafuya inkukhu njalo elima ngunkosikazi Agnes Phiri.
Amanzi siwathola ngesola yona le. Nxa kulamayezi awaphumi, kodwa manqalanga lichisa adonsa sibili aphuma manje. Ziyasinceda ukuthi siyazuza imali yesinkwa, kwesinye isikhathi uzuza imali yokubhada amagetsi, kwesinye isikhathi uzuza imali yokuphosela irenti.
Ephumula South Ward 27, unkosikazi Simbisayi Ndlovu uthi umsebenzi uqhubeka kuhle sibili, udubo nje ikuswela abathengi lamasela abathwalele ubhulo.
Silimile lettuce about 38 beds, kodwa i-challenge esilayo siswela amabhaya. Isalima lechomoli yamanje isela vele sesifile lapha engadini. Asilako ukuthi singazuza umzuzu lapha. Ilethi siliyana vele siwonakala vele sisikasako sekuvuthwa sirayithi. But sesweli bhaya. About $300 singathengisa yona.
Unkosikazi Priscilla Dube olima kuWard 19 ulime amatamatisi lebeetroot yenake ukhala ngohlupho lwamanzi.
Inkinga esihlangana lazo kakhulu yikuswela umquba, kodwa kakhulu siswela amanzi. Amanzi wesiwaswelayo ngobana impompi yethu ikhipha amanzi kancane kancane, so kuyahlala isikhathi eside ukuze sizuze amanzi. Kungaba lamayezi imthina wethu lo uyabe ungathathi ukuthi upompe amanzi bese siswela amanzi okwamalanga.
Osebenzela kuWard 9 unkosikazi Jerita Siziba uthe ngaphandle kokulima uyathola njalo ithuba lokupheka ijamu athengise.
Ukhelo lokupheka ijamu liyanceda sile ngoba abantu bami kabalambe endlini. Ngingathengisa ngiyakwanisa ukuyothenga la mkudla kwabantwana, ngiphinde ngithengise ngiyothenga futhi amanye ama-ingredients ngizopheka futhi.
Ukulima izivande sekuthuthukise impilo zabesifazana edolobheni lakobulawayo, bethi kungaba kuhle uma uhlelo lolu lungafinyelela kuzo zonke iziqinti ezweni ngoba kulempilo ekulimeni. Inhlanganiso yeZDDT iphakathi kokudinga imali ukuba ifinyelele zonke iziqinti zakobulawayo. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Oqotshwe esikhundleni sokuba ngumqondisi wogatsha olubona ngokucwayisisa amacala ezinga laphezulu eMelika olwe-FBI, uMnumzana James Comey uphe ubufakazi bakhe edale lephalamende leMelika eleCongress namuhla ngokuxotshwa kwakhe lodaba lokucwayisiswa kokungenela kwele-Russia kundaba zokhetho lweMelika. UKhomi yena uxotshwe esikhundleni lesi ngomongameli Donald Trump ngenyanga edluleyo, utshele amalunga edale ukuthi ucabangela ukuthi uTrump wamxotsha ngoba ehale isicelo sakhe sokuthi i-FBI ichiyane lokucwayisisa umcebisi kaTrump uMnumzana Michael Flynn ngobudlelwano bakhe leziphathamandla zakwele-Russia. Ukhomi uthe njalo uhulumende kamongameli Trump waqamba amanga njalo wamngcolisa igama lakhe ngokuthi wayemxotshele ukuthi wayengasalalelwa lokuhlonitshwa ngabanye bakhe ku-FBI. Ukhomi uveze njalo ukuthi wayebhala phansi konke ayekukhuluma elo Trump emihlanganweni ababeyenza ngoba wayengamthembi. Kodwa uthe kazange enze okufanayo emihlanganweni yakhe lomnumzana George Bush kanye lomnumzana Barack Obama besangomongameli ngoba kwakungela sizatho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzincube.
Ngokubona kwami mina sibili, uKhomi lapha ngibona embethelele kakhulu uPresident uTrump, uzikhulumele ethebuli iqiniso. Into azikhuluma into zonke nje esizibona everyday khonapha kunews. La uTrump nje wazikhulumela sibili nje iqiniso, ukuzikhulumela ukuthi khona undoda lo ungani ule dayaziyo. So yikho wamenza ukuthi wamxotsha vele, ngoba wamxotshela khonokho ukuthi usezayidubula indaba le. So uKhomi lapha sevele sezikhulumele nje sobala into zonke yini, uyazichazela nje sibili ukuthi kuxotsha kwakhe. Yabona ama-excuses wonke wona la aphiwa ngabo-Trump ukuthi khona bamxotshela lokhu, la uyazikhulumela ukuthi ayisikho lokhu engabe langixotshela khona, because into le yinto eyenza la kudala into zako-Clinton le. UKhomi uxotshelwe nje kuphela ukuthi indaba ye-collusion lama-Russians ibisidubuka. UTrump wathi wabona ukuthi la the best thing ukuthi ngikhiphe uKhomi. Yikho kade siloku si-investigator kunje, but iqiniso nalo livele likhona.
Kodwa Ncube, ukhulumile uKhomi njalo ukuthi umnumzana Trump okwamanje kacwayisiswa, akula cala abhekane lalo.
Yes, liqiniso sibili lelo, because iqiniso lakhona yikho belizama ukuthi khona beze befike kilo, because uyabona ukuthi uziyefika eqinisweni eli-classified kule process yakhona. Yikho khona okwathatha about 7 years ukuthi khona uNixon la ye indaba yakhe iziqini idubuke. Uyabona, it's a process that takes a long time, and there's little small laws here and here to kind of, you know, delay tactics. Njengoba sibona khona pho ukuthi uTrump wagcine faye uKhomi, uyabo, ngokuyi-delaying tactic khonokho. So eventually kuzadubuka, but khonokho nje kuphela ukuthi iprocess yokuthi uzufike kuma-classified documents ona ukuthi hayi nanku. But sesifike emaphethelweni akho, because nxa sokulo special prosecutor, u-special prosecutor ulakho khona ukuthi u-independent, nanku uyabe cela ezinye izinto ezingeke noma ezi-classified ezinye akwanisa ukuthi abe lakho ukuthi azithole.
Umnumzana Muzincube, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngemizamo yokukhanga abesifazane ukuba bangene kwezombusazwe njalo bavote kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Sekusele phose umnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli egoqela abameli bedale lephalamende lamakhansila. Kodwa akukabi lesiphithiphithi esande ukuba khona phambilini kokhetho nxa sekusele isikhathi esingaka ukuthi lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ilunga lebandla le-National People's Party umnumzana Maxim Kandla endawonye lomkhokheli webandla le-Agenda for National Salvation i-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu onguye oqala lingxoxo.
Isivele siyidayela ukuthi abantu kasikaze sikhalale ukuya kuvota ngenxa yokuthi ku-redwa ama-election. Iminyaka yonke le engu-17 lokhu sasikhalisa ukuphikisa izanu ngokuqhubekayo. Kusukela ngo-2000 buze ukuthi esesikufundile kulokhu kuyini. Okwakugala engakutsho mina kubalaleli ukuthi izanu ivele isiyejayele ukuthi bayakwazi ukuthi abantu uyavota and kumele silaphi. Kodwa nakhesi ngibona kuqakathekile ukuthi sibambe into leziqine ngamandla ukuthi uqhutshwe ngendlela eqondileyo engalasimeleleni. And laba ukhetho lolu izeki ehlukane nezano ingabi yinto isangisezano kokunyawo lwezano. Kona lokhu okune uyethu kubonayo okufana nokuthi kathe singikhuluma lapho Babu Gandhi use-America ngisizikhonzisa leli lize engalilayo. Ilizwi lami umbono wami awuthi uzwakale ku-BBC kumbe ku-ZTV. Ngenxa yokuthi vengijayele ukuthi i-TV sisiba yiZanu PF Broadcasting Corporation ne-ZTV ibe yinto yeZanu PF lama-newspaper la kuthiwa ngakwe-prostate abe yizinto zeZanu PF. Lokho vele kutshengisa ubugcwelegcwele ukuthi abantu abaphikisayo bengaziwa nguZulu ukuthi uZulu abe lakho ukukhetha ukuthi esikwaziyo ngaleli bandla yilokhu esikwaziyo yilokhu ngoba siyakuzwa kuyaphuma emoyeni kodwa thina sifuna ukukhetha lokho khonoko nje ukuthi bayakuvalela khona lokho and izeki kayishuto ngakho.
Hayi, kuyezwakala. Wena ke Mnumzana Mkandla ubona njani udaba lolu lokubana abamabandla aphikisayo yibo abenza abantu bagcine bebona ungani ukuyavota ukuchitha isikhathi?
Ukuyavota kasikho ukuchitha isikhathi njengoba lokho kuyabe kukhulunywa ngoba nxa kuyikuchitha isikhathi plan B bani abalayo bakhuthazane ebantwini okukhona ukuthi abantu kabangene phansi bekhankase ukuze bevota bonke bekhuthaza abantu ukuthi kabayevota lokho kuthiwa khona labantu sebeqilile kumbe sokuhambe njalo okwezanu khathesi vela sikhulumi ngakho okukhona khathesi asiqinisele ama-structures abantu besukume ngobuningi babo bevota njalo kasidilize nini amachiba ukuthi lwami lwechiba lakhe laphana lwechiba lakhe laphana asisoze vele lanxa izanu ingasozirike kodwa-ke sizakwenza ukuthi sizidlise siwini sizanu ngenxa yamachiba asesabalele kakhulu ngakho-ke ebantwini mina ngikhuthaza ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bevota kuyisixwayiso esikhulu ukuthi khona abamabandla bebethi wona hhayi babe betshela abantu njalo isikhathi sesekhona kodwa-ke bangaze betshela abantu into ezakwenza ukuthi khona begcine abantu bengasasukumanga ukuthi bevota besithi hhayi vele izanu sesatshela ukuthi seyaqhila kudala pho-ke sesigoqa izandla sihlale lo nyaka kulo nyaka ngom-2018 uyabuya asoze sikhulume emoyeni ukuthi kwini okuzakwenzakala abantu kodwa bazadimanda i-right yabo ukuthi bavotile njalo bawinile.
Kuyini kahle kahle okungayenzakala nxa ukhetho lungenziwa imithetho inje izekhe ilokhu ingani ngezanu PF lokunye okunjani?
Izanu ivele ijayele ukuthi ihlala itshontsha amavoti ikho abantu khetho kokuredisa ukuvota bame ngokuthi asilavoti ezamboshakala asilavoti ezatshontshwa izanu PF khonokho kuzakwenza kuphela kusenxa ukuthi izanu ikanje ngamandla ukuthi imithetho ukuvota ibe yimithetho leyo njalo ingasekeli bandla elithethwe njeZanu PF. Yikho nxa ukuthi abantu sibambanisa lezi zinto zombili ukuthi sifuna ukuthi sibhedese siye vota kodwa asifuni ukuthi kuphinde kwenzakale futhi esesisa kubona kusukela namhlanje kubuyela emuva ukunyaka kozaka abo umnyaka ohlukileyo kula yonke iminyaka ukuthi izanu kayibanje ngamandla. Into engicabangayo lapha ngoba basebejayele ukuthi kuhlala sikhuluma kuma-independent district ezafanana i-Voice of America kodwa akuthi anto enzakalayo kuthi ukuthi abantu bathengisele into engicabanga lapho into yokuthiwa yi-civil disobedience akuna muntu amabandla amanye amaningi afuna ukuthi ukhulunye ukuthi kube le-civil disobedience ukuthi abantu abasoze abantu
Mnumzana Mkandla, eminye iminyaka sasibona abantu isikhathi esinje vele sokuphithizela kodwa amabandla aphikisayo kunye leZanu PF belokhu bengani isikhathi sikhona uthini ngalo?
Hayi, kathesi amabandla wona ngokwawo kabonakali sibithi bazibona ngazani isikhathi sinengi kodwa kusela sikhathi njalo kabakhangele ngaphandle kwesikhangela isikhathi sona ngokwaso abakhangela umumo ongaba khona phakathi ngoba layo undoda yena lokho esuthulela abantu ngobuqili laye futhi umzimba wakhe kawumanga kuhle khona kuyale kuyabangela ukuthi khona u-18 engakafiki yena lwana kube lokunye okuyabe sokwenzekile so sokudingakala ukuthi abantu behlale belungiselele ukuthi ingeyisiphi isikhathi kukho lokungenzakali.
Hello-ke ngumnumzana Max Mkandla, ilunga lebandla le-National People's Party obexoxa endawonye lomkhokheli webandla le-Agenda for National Salvation i-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Omunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuzequba izifundo eziphathelane lobukhokheli lezamabhizimusi. Umnumzana Gilmore Moyo uthi uyajabula kakhulu ngaleli thuba ngoba lizamthuthukisa kundlela aqhuba ngayo ibhizimusi lakhe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe wo Studio 7.
Okwakuqala yikukhuthazwa nje nxa umuntu omtsha nje abantu bekuqasha bekumelwa ebenezinjalo njalo but sesefona mina ngilo into engikhabelayo ukuthi out of abantu abayi-2680 aplayako eZimbabwe babona mina umuntu ebehamba ebe one of the 60 abahamba so ngithabe kakhulu but at the same time kuthizinto opportunity ukuthi nami ngikhomuntu omusha kuyangikhuthaza but at the same time kungikhuthaza nje ukuthi ngibe umuntu olokhu ephusha imisebenzi yakhe senze okunenye.
Ngaphandle kokuba yingcwethi kwezokuthunga isigqoko, awungitshele-ke bhuti wami ukumsebenzi onjani?
Mina actually angikho fashion designer. Mina into engiyenzayo yimi umuntu obetween i-fashion designer lama the consumer, obetween the fashion designer and the supplier of clothes. So mina umsebenzi wami engiyenza, I link up ama-fashion designers. I would say ukuthi ngi-fashion facilitator. Ngoba ama-designers akula design amaningi ama-designers aphuma e-showcase outside Zimbabwe babuya through mina. So yimi engi-link up ama-designers lama-clients enlink-up ama-designers lama-markets and lama-stockists. But besides kulokhu nje umuntu la osebenza kakhulu ku-PR and brand, you know, i-agency yami yona le kuthiwa yiyona agency le yenza khonokho okulinka up ama-designers with the client and with ama-stockists.
Ngombono wakho kuyini okwayenza ukuthi bakhethe wena ukuze ube ngomunye wabasakhulayo ozabe kulo kuhlelo lolu kulo mnyaka?
Alright, I think why now ngaba umuntu o-outstanding kakhulu ukuthi mina njengomuntu ngumuntu o-practical ngemisebenzi. Umuntu othula ayikho umuntu okhuluma ngemisebenzi yami but umuntu oyenza. So bona badinga abantu abatsha abale-initiative, abantu abatsha aba-forthcoming and forthgoing.
Ukhangelele ukuthi uzabe ufundani kuhlelo lolu okuza kusiza emsebenzini wakho?
Mina kwakuqala into engiyithakazelela kakhulu ngama-collaboration. Firstly, into engiyithabelayo nge-program le. And secondly, just it presents an opportunity ngekhulu njengomuntu ozakwenza more progress when I come back to Zimbabwe.
Umnumzana Gilmore Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe sixoxa labanye abakulolu hlelo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Namhla kunanzwa usuku lwe-United Nations World Oceans Day. Ngosuku lolu kubukwa ubuhle bolwandle njalo lokuthi lungagcinwa njani ngabantu abatshiyeneyo. Lonyaka isihloko sokuthakazelela ilanga leli sithi ngesilungu, Our Oceans, Our Future. Kusihloko lesi kukhangelwa okungenziwa ukuthi kungalahlwa amaphepha elwandle ukwenzela ukuthi lungangcoli kakhulu okulakho ukubulala inyamazana lezinanakazana. Ulwandle lugcine amanzi amaningi asetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Kuthi lo moya oqhakathekileyo uvela khona. Kusinjalo kulezinanakazana, inyamazana kanye lenhlanzi eziningi ezigxile elwandle. Ulwandle luyimpilo njengoba lusenza umhlaba ukuthi usebenze ngemfanelo. Ulwandle lunceda kakhulu lokuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele ngoba lusetshenziswa ukuthwala impahla ezijiyeneyo. Kwesinye isikhathi ulwandle lusetshenziswa ukuthi lube yindawo yezemidlalo. Kuyenzakala lokuthi ulwandle lumumethe okungasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminingi. Kodwa-ke okwenziwa ngabantu kutshengisa ukuthi benza ulwandle lugugudeke ngendlela ezijiyeneyo ngoba abanye abantu bathiya inhlanzi lezinanakazana okungekho emthethweni njalo kulabanye abaphosela amaphepha lezinye izibi.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika lusigcibela uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gandelilale.
Lo ntungameli Nkomo belandela uhlelo beLife Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.